umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe ukuthuthukisa ilizwe. Ingxoxo echubungula ezombusazwe uMnumzana Mbindiwe Mancutshana uthi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngesimo esiselizweni ikakhulu kwezokuhlonishwa kwamalungelo oluntu esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isiphithi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwatshiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa, sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Kathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele kulilungelo labo leli kusekelo sombuso kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe ama-seats angelamuntu ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokhu akutshoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mina ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, cause wayethi Mgabe wayethi uma ekhuluma enkundleni enjana babegcwala abantu befuna ukubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngisho lo muntu abekhona abantu bebengalalanga ukubonisa ukuthi akulamuntu omkhangelayo obheke i-attention kuyo, cause into abayikhuluma kusho ukuthi ayiqakathekanga, cause akulamuntu oyilaleleleyo izolo malibonile layo.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha yeZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo umshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijezo ezethethwa ilizwe.
Zilumbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibi ngokusebenzisana kwabantu kwezombanga zeZimbabwe. Uthile ukuthi iPollard ikhaya lithi wonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la ephansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngokugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ukugelegele elizweni ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona i-SADC yonke nje sikhalethi mhlaka 25 inyanga yaka-October kuzaba lo mkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziswe ukuthi ashiyane lomkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani ekhankasele ukuthi izijezo zenotho esingathi ama-sanctions ithi asuse akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kukazulu kuqhubekela kusiya phambili abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijezo zenu zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijezo zenotho ezethelwa eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene imikhambo ifana lemazweni awe-European Union, eMelika lamanye ngenxa yalezi zijeziso, okuyinto eyabulala amakhampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikhambo ye-European Union. Mina le-Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.